siyalambulela ku Studio 7 ngensonto ziku 5 kuNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ukulwisana kubikwa kuqhubeka kubandla lezanu PF phakathi kwecele elicatshangelwa ukuthi lisekela umsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lelizibiza ngokuthi G14.
Ngoba besikwazi ukuthi kuzanu bekulihlazo ukuthi sizwe ukuthiwa kulo muntu ongakhuluma ukuthi ubani nguye ongabekwa ubukhosi umgabe sesekhona ngendlela abamesaba ngayo. But ungabona sekukhuluma into ezinjengalezi kuya kusitshengisela ukuthi yazi ngabe selidumele masumpela.
Inhlanganiso yabasakhulayo abayizizalwane ze-South Africa ASPSAK Youth Organization ithi umkhankaso wayo wokudinga imali yokulungiselela umdlalo wokulingisa ngesehlakalo seGugurawundi uyaphumelela.
MaNdebele ngabo uningi lwabo abancedisa uMzantsi Afrika ekulweni apartheid through iZipro Army zebesebenzisana bonke nomfundo esizwe. Sesisabona ukuthi nathi njengama-South Africans, i-youth of South Africa, isesinyanzelisa ukuthi nathi masibancedise ekulweni le-genocide lokubulawa kwabantu bakithi.
Inhlanganiso elesigodlo eNetherlands eye-Water Sanitation and Hygiene, iWASH, ithi uhlelo lwayo lokuncedisa izikolo ngamanzi okugeza izandla kanye lezambuzi lulokhu luqhubekela phambili njalo soluncede abaningi. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungamile inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukulwisana kubikwa kuqhubeka kubandla lezanu PF phakathi kwecele elicatshangelwa ukuthi lisekela umsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa lelizibiza ngokuthi G14. Ukulwisana lokhu kudlondlobale ngeviki edluleyo ngemva kokuba abanye ababengabalweli bempi yenkululeko bethe basekela uMnumzana Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikaMongameli Mugabe ngatshiya umbuso. Lokhu kucunule kakhulu icelele G40 lona elibikwa lilamalunga agoqela uMnumzana Jonathan Moyo loMnumzana Phelekezela Mphoko yena othi okwenziwe ngababengabalweli bempi yenkululeko kufana lokuthi bazama ukugenqula umbuso kaMongameli Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe loMnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Isenzo sabantu laba ama-veterans abanxa besikhangelisisa kabasikhangelisise ngomkhumbulo ojulileyo otshengisa ukuthi kukhona abazama ukusitshengisa khona ngokwenzakalayo phakathi kwezanu okuyikho okutshengisela ukuthi uMugabe isimo asekiso ngikhangela ngesilungu health wise usekusimo esinjani okutshengisela ukuthi kungenzeka ukuthi selidumele emasumpeni yikho ubona sebeqalisa ukuba ukuphumela egcekeni bakhuluma into ezinjengazo neza. Ngoba besikwazi ukuthi kuzanu bekulihlazo ukuthi sizwe ukuthiwa kulo muntu ongakhuluma ukuthi ubani nguye ongabekwa ubukhosi umgabe sesekhona ngendlela abamesaba ngayo. But ungabona sekukhuluma into ezinjengalezi kuya kusitshengisela ukuthi yazi ngabe selidumele emasumpeni ngokokuqala. Okwesibili, abantu futhi kabakuzwisisa ukuthi ukuphendula kwamphoko ephendula abantu laba kusitshengisa ukuthi bona ngoba umphoko laye ungomunye wabalweli benkululeko. But abantu abalweli benkululeko laba abayibo abakhulume konke lokhu bakubekile kwabasobala ukuthi umphoko kabamkhangeli njengomlweli wenkululeko. Kufanele sizibuze ukuthi kungani bengamkhangeli njengomlweli wenkululeko njalo bona bengobani. Ngabantu bezandla laba abakhangela umphoko njengomuntu weZipra ongasomlweli wenkululeko njengoba sikwazi ukuthi eZimbabwe ngesilungu i-narrative ye-liberation struggle ikhangelwa ngelihlo lezandla labezanu okuyi-tribalistic. Inkulumo yonke le isitshengisela engingathi ngesilungu phecelezi yiyo i-national narrative, the tribal national narrative yaseZimbabwe.
Kodwa singabasola yini abantu laba dokotela Mhlanga? Umgabe yena ayisuye yini obelasolwe lapha ngokuhlala kakhulu esihlalweni abantu sebeze bengazi ukuthi kanti vele uyasuka nini? Ngitsho labo abantu bakhe bonabo.
Kunzima ukuthi sibasole Nkomo ngoba eqinisweni umuntu onguye one indaba yonke le nguye uMugabe uhlala esihlalweni isikhathi eside nalapho eseselamani ukuthi ube ngaba khona ube nganelisa ukubeka onguye ongathetha isihlalo lesi yena nxa engasekho kawasebenzisanga lawo mani ukuthi akwenze.
UMnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseBhilithane. Inhlanganiso yabasakhulayo abayizizalwane ze-South Africa eSiphesakhe Youth Organization ithi umkhankaso wayo wokudinga imali yokulungiselela umdlalo wokulingisa ngesehlakalo segugurawundi uyaphumelela. Ngesehlakalo lesi kubikwa kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezigabeni zeMathebeleland leMidlands ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Iqembu leli elasungula uhlelo lokudinga imali ebulenjini beGoFundMe eyokuthi lenelise ukwenza lomdlalo lithi injongo yikuthi kuzwakale ukukhala kwabantu ababulawayo bangcwatshwa lapho okungaziwa khona kanye lezihlobo zabo ezisaphilayo ukuthi zizwakale. Onguye olobe ugwalo lwescript salomdlalo olesihloko esithi Loyiko okutsho ukuthi lisesabe uyanga Mhluzi uchasisa okuningi ngalomdlalo.
Kina singama South Africans ke kwaba buhlungu ukuthi ukuzwa ukuthi abantu bakithi ko abantu amaNdebele at most basuka la emigrated from South Africa bazohlala lapha eZimbabwe and abantu baseMandebele ngabo uningi lwabo abancedisa uMzantsi Afrika ekulweni apartheid through izipro army zebesebenzisana bonke nomkhonto wesizwe. So sisabona ukuthi nathi njengama South Africans iyouth aseSouth Africa isesinyanzelisa ukuthi nathi masibancedise ekulweni le genocide lokubulawa kwabantu bakithi. Sifuna ukubanceda ukuba nabo bakwazi emplisi baphile ngokulingana nomntu wonke nje ulilungelo kumntu wonke babaphathwe bafumane ama-opportunities alinganayo ngokwesikolo nangamathuba opportunities omisebenzi. So sifuna ukuba lilizwi for bona thina kulizwe lonke ukuba abahlelanga kahle.
Udaba lolu lwalutshelwa ngubani? Ladingisisa njani?
Oludaba thina mna ndingumntu othanda ukujonga into zembali. Ndiyathi ngisafunda ngelunye ulanga ndingena kubulawayo News 24 ndabona ngale nto ngegugurawundi nangegenocide. So ndaba nomdla ekukwenzeni research more. So as uba ndiresearcha more ndaba nomdla ukuthi ndingena nakwama-YouTube ndibona ama-testimonials nama-documentaries ukuthi igugurawundi. So ndabona ukuthi mandenze something ekuncedeni abantu bakuthi. So ngazifumanela nje mna kwi-intanethi nakwa-YouTube ndabona uba kunyanzelekile uba ngenze into ngale nto anokwazi ukuthula njengomuntu nam ndiyazwela abantu.
Inhlanganiso yenu leyi eyeSiphesakhe Youth Organization yona liyaxhasana yini labantu beZimbabwe kumbe lingabe South Africa kuphela?
Sithina singabantu beSouth Africa kodwa ke kulena iprojekthi yeloyiko siyasebenzisana kakhulu nabantu beZimbabwe. Siyancokola nabo, sinawo ama-contacts wabo, banama-contacts wethu, siyathetha ngama-emails, ma-WhatsApp, phone calls and SMS. So sinabo abantu bakhoyo lapho esibasebenza nabo ababhala ama-poem nabanye, siyasebenzisana kakhulu.
Bese lisungule uhlelo lokuthi lithole imali yomdlalo lo eliwenzayo, kuyaphumelela na?
Sikusenzima kodwa siyazama. Siyazama sisibakhona abantu abasincedayo kumbe bakhona nabafuna mhlambi ukufaka indlela ngendlela emnyama kodwa sizabona thina ukuthi masifake kwiplatform eright so that wonke umuntu onomdla wokunceda asencede. Le mali izokusinceda ma siyahamba thina siyobona simsebenzi wethu eJoburg siyodlala lo msebenzi weqonga eJoburg because thina sinengxaki to get i-funding for i-transportation and accommodation in Joburg. Kodwa ke sesiyibhukile isikhethe abasingamdlala umsebenzi wokuqonga through our fundraise ngokuthengisa isikhipha.
Likhangelele ukuthi kulabantu abaningi abazobuya ukuzobukela yini?
Sinethemba ukuthi bazobuya abantu bonke ingakumbi abasuka eZimbabwe abaphayana eJoburg. Kungakho simthathile lo mdlalo samsusa lapha eKapa saphomba nasembeka eJoburg kuba isiningi uningi lwabantu basuke baqhamuka ngapha eZimbabwe baseJoburg. Kuzoba nzima for bona bama basuke eJoburg baze lapha eKapa bazobona umdlalo weqonga. Sabona ukuthi masenzise kubo ngapha eJoburg.
Ngezinye indlela lina lingezinye izizalwane zeSouth Africa ezingasekeli ukukhethana ngobuzwe obezonophobia lo besasibubona kumnyaka idlule.
Sisiganeko esehlile kwiminyaka edluleyo yezenophobia asihambiselani nako kwaphela kuba singabantu sonke sinegazi funeke thina ma-Afrika sonke sisebenzisane. So asihambisani kwaphela kwinto edibene nezenophobia, i-Afrika yama-Afrika onke aphila nasebenza kuyo.
Lo nguyanga Mhluzi umlobi wogwalo lwescript kuqembu lemidlalo eleSiphesakhe Youth Organization yakwele South Africa. Sikhulumelaye ese Cape Town khona le e South Africa. inhlanganiso elesigodlo eNetherlands eWater Sanitation and Hygiene WASH ithi uhlelo lwayo lokuncedisa izikolo ngamanzi okugeza izandla kanye lezambuzi lulokhu luqhubekela phambili njalo soluncede abaningi. Isiphathamandla salenhlanganiso eZimbabwe unkosazana Lindile Ndebele usichazisela okuningi ngalezi nhlelo.
Sizananzela ukuthi silezigujana zethu othi unganyathela ngonyawo sicethuke nje sikugezise ngoba sasibalekela ukuthi abantwana beloku siyavula ezimpompini ngoba omunye uzabe efake idoti yakhe omunye abuye ayithathe. So abanye babuthi yizigubhu giya ngoba ungani kuyinyathela into enjengegiya yemota sesesiqethuka nje sesesukugeza. Abantwana bezinanzela ukuthi izinto ezinjalo bayazithanda nokuthi abantwana esikolo omunye lomiseli somunye anti bale mphawu ababuya la esikolo. Ungavele uvula ungawudlanga bagijima besiye ematitsheni besakho umuntu uzibanibanyana sevula umphako wawudla yikho kutshengisela ukuthi abantwana labo sebenakho lokudobha amaphepha ukuthi nje umntwana nxa ehambe ngabona iphepha usedobha ngoba usenanzelela ukuhlanzeka lamathishela nxa sixoxa lawo bathi ukugeza sokugeza lapha ezikolweni abantu sebewathanda amanzi ngoba sebezwisisa ukuthi ukuhlanzeka kuqakatheke njani ukwenza la ukhululeke njani phakathi kwabantu.
Amanzi lawa likhangela ezikolo kuphela kumbe lemzini yabantu.
Umuntu sikhangela kwezamanzi thina njenge-SND Zimbabwe singaphansi kohlelo okuthiwa nge-rural wash. Lapho lukhona lathi nxa sikhona khonapho abantwana amanzi bawathola khonapho ngoba nxa sifanana ngemisebenzi abanye balakho ukuthi bekhangele okunye. Kodwa thina sikuqakathekisayo-ke nxa singeke basebenza lama-school development committees ikuthi babone isikolo abantwana bayanelisa ukuba la manzi. Asithi izikolo ezingelazikotsho kumbe imigodi yamanzi i-SGC sayikhuthaza ukuthi ake bedinga umuntu ongabe ethwala amanzi ewalethe isikolo ukwenzela ukuthi abantwana bazize isikolo izinto esikolo. Singakhalela i-district enjengemasungulo yase izikolo eziningi zazuza ama-tanks lawa okufaka amanzi ngoba sasisenzela ukuthi bazize basesenzela imincintiswana ngokuhlanzeka kwezikolo zabo ngamadrama lamaphoyima bebe sebewina lezo zinto. So zananzethu izikolo eziningi zinama-tanks amanzi. So abantwana amanzi bawathola esikolo bagezi. Kuthi-ke laba bangatholisa besikhuthaza ukuthi kumbe kungakhulunywa labo ukuthi babe bebuya lawo kodwa lapho ababuya lawo bevela khona kubonakala ukuthi mani kuyananzelela ukuthi bawathathe endaweni ehlanzekile.
Lo unkosikazi Lindile Ndebele isiphathamandla senhlanganiso yeWASH ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseChegutu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjeni ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngikukhefu sihlobo zami ngakho uhlelo sizalwethulelwa ngupraxedis Jeremiah weStudio 7 exoxa lo ntombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa osehlala ngapha eMelika unkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya.
American Seventh-day University of Twa, New University of Texas at Arlington. Ngiyi scientist kodwa asasebenza kuma labs ngiku administration kathes.
Izifundo zakho sibili zazigxile ngapi?
Nga major in biochemistry, le PhD e biochemistry. Ngafundele Texas A&M University. Niko lapho ngazuza khona i-PhD yami kodwa i-bachelor's yami yayisuze Oakwood University. Zonke izifundo zami ngeze-America.
Nxa ukhangele impilo yakho ngokuthuthela ukuzohlala e-America, ungathi laba lithuba elihle na?
Engikubonayo ukuthi uThixo wayefundisiwe e-America.
Yeah.
Ngoba impilo yami lapha e-America, izinto ezayenzakala lapha, kwakukhanya ukuthi uThixo lesandla sakhe empilweni yami. Ukuthi ngibuye e-America kwakunye isifiso sathi
sulapha ke ususebenza impilo yakhe singathi siqondile ngikuthezo bani ongayipha kwabanye abanganelisa ukuba lethuba lokuthi baze ngapha ngoba baningi abantwana bathi bangafika ngapha umntwana afika xhwale
abazali bambaye benganyekela ukuthi ngixhwale thina ngakhulela e-church ngilabazali abangikhulisa bekhumbula ekhaya asizange sifike lapha bathi hayi sise-America ngakhule ngathi ngumntwana we-America babengitshela ukuthi hayi wena awuso we-America uhlala lapha e-America uzakhulela lapha e-America kodwa wena ungu-Sharon Kathy Wengwenya umntwana weZimbabwe lapha uhamba khona bebona ukuthi wena umntwana weZimbabwe awuso umntwana oxhwalileyo we-America so abazali bami bamfundisa kuhle bangikhulisa e-church ukuthi lamfunde kuhle ukuthi ngibe ngumntwana o-right
siyababongela ukuthi bakukhulise kuhle ithuba ke elihle leli lokuthi ukhulele elizweni elithuthukileyo elilakho konke okunganeliswa ukuthi kutholakale ngaseZimbabwe elizweni elisathuthukayo
ngabona ukuthi impilo eZimbabwe inzima ngihlala labomalume labo-anti ngibona ukuthi badubeka kodwa abantu bekhaya inhliziyo zabo ngizo ezanyenza ukuthi ngisuke ngithande ekhaya noma bedubeka bamvulela inhliziyo zabo bengangazi
akukunikanga umcabango ukuthi wenze eminye imisebenzi nayo ukusebenzelana lokuthuthukisa abantu basekhaya
sengile 6 weeks imphendukele and lokho engicabanga ukuthi ngayenzani ukuthi incedise abantu especially ogogo labokhulu i-investment is needed from thina esiku-diaspora and kumele ukuthi singakhohlwa ukuthi singabantwana beZimbabwe noma izinto zingafani njenge-America kumbe England kumbe Canada kumbe e-Australia azisoze zibe right thina singayenzanga lutho e-diaspora
so uthe wenza msebenzi banike kathesi
i-technical term ni intellectual property asset management or technology transfer. Ni manage research ye University of Texas at Arlington. I research esingakhuluma lama pharmaceutical companies ngayo be investe. So I research eqinisiba ngumuthi kumbe I innovation esebenziswa ngabantu ephuma ku research ye university. I office yam ithatha i-research le sibhala ama-patent application and sidinge ama-companies ukuthi bebuye bezothatha i-research leyo beyithathe from the bench to i-bedside kumbe market. So easiest explanation is that ngiyi-scientist and manager umsebenzi wabanye ama-scientist
e-university. University of Texas.
Yeah.
Yeah, yikho lami kade sengifuna ukukutsho ukuthi hayi sesizaphonga ukuthi uyingcwethi yeze-science.
Ukuze gqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo ukulwisana kubikwa kuqhubeka kubandla lezanu PF phakathi kwecele elicatshangelwa ukuthi lisekela umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lelizibiza ngokuthi i-G40 inhlanganiso yabasakhulayo abayizizalwane ze-South Africa ASPSACA Youth Organization ithi umkhankaso wayo wokudinga imali yokulungiselela umdlalo wokulingisa ngesehlakalo seGugurawundi mhlaka 25 kuyonale inyanga iyaphumelela. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
To Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.